eNdebele.
Alingali vuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 27 mfufu 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elubhekise kwele Dubai.
Ukubotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide.
Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcinisihlalo wesigaba sakoBulawayo unkosazana Tendai Masocha lelokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mujeyiwa.
Abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo.
Kulabantu abahlanu ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni izolo, abathathu bengabakoBulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu iZimbabwe Miners Federation unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje sekutheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elilesindo samakilograms ayisithupha elichatshangelwa ukuthi lingabiza imali engange $366,000. Igqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Thabani Mpofu, uthi uRushwaya uthandana lomqondisi wabatshutshisi umnumzana Kumbira Ihotsi. Imbiko esingenelisanga ukuyicwayisisa ithi uRushwaya ubehamba lesiphathamandla sehofisi kamongameli Mnangagwa aze abotshwe. Amapolisa abophe uRushwaya emini izolo ngesikhathi ezama ukugada indizamtshina eRobert Gabriel Mugabe Airport eHarare esiya eDubai, lapho anakanelwa ukuthi obesiyathengisa khona leli golide. uRushwaya ubikwa ubefihle leli golide esikhwameni. UZulu uthi kubotshwa kwakhe kuveza sobala ukuthi inotho yelizwe ihuquluzwa ngabantu abasezikhundleni eziphezulu. Unkosazana Rushwaya wake waba umkhokheli wenhlanganiso yezenguqu izifa, lapho asuka khona esetheswa icala lokungethembeki. Uhulumende uhlezi ekhala ukuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi zamadola eMelika ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma elizweni lamatshe aligugu besiyathengiswa kwamanye amazwe ngaphandle komthetho njalo bengabhadalanga imithelo. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uveze ngenyanga edluleyo ukuthi ngesizathu lesi ilizwe lilahlekelwa imali engangekhulu lezigidi i-$100 million ngenyanga. Ukuhlaziya lolu daba ntungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kwakhe kuyinto enhle kakhulu, kodwa kangabotshwa yedwa, ngabotshwe labo bonke abayizigebengu, bonke abathatha igolide lawo wonke amatshe aligugu bewakhiphela ngaphandle bezinothisa bona bodwa. Kuyibufakazi futhi obusegcekeni ukuthi abantu abenza ubugebengu baphezulu khonale ngabantu abalezihlalo ezinkulu. Ungakhohlwa ukuthi njengoba ekuZimbabwe Miners Federation ungumuntu okhangelela ukuthi eluse igolide, kanti bathethe intanga bayifaka legundwane, kuyabonisa ukuthi uvele uphila ngakho khona lokho kudale sebe labantu beZimbabwe, kudale bulalile izwe leZimbabwe. Kodwa ke kumele kwazakala ukuthi asiye yedwa, banengi abenza njengaye. Kumele kuvalwe ngci yonke indawo, abe yisibonelo sabantu abayizigebengu njengaye, abadla lapho abangafanelanga badle khona.
Uhulumende Ncube uhlezekala ngokuthi ilizwe lilahlekelwa izigidi lezigidi ngomnyaka ngenxa yabantu abaphuma lamatshe aligugu elizweni ngokungekho emthethweni besiyawathengisa phandle. Singathi lokhu ukufakaza lokho yini?
Kuyibufakazi bakhona lokho ngempela kodwa njalo sizakhumbula ukuthi kayishiye yedwa uthethe i6kg ebantwini abezwa nje ukuthi i6kg yegolide bangacabanga ukuthi into encane kakhulu kanti nxa ukhuluma nge 32 grams i-ounce iyabidlula $1,000 ngakho ke khumbula ukuthi 6kg iletha imali engakanani bangaka abaphuma lazo lezo zimali lelo golide lawo madiamond nakho konke okunye okuligugu baningi kakhulu lokho esikubone esikuzwa ukuthi ukwenzile kuncane kakhulu nxa ukuqathanisa labanye abaphuma labo 50kg yabo 100kg yabo 1000kg kusiya khonale kuyibufakazi ngempela bokuthi kunjalo kanti aso uhulumende weZimbabwe kuphela okukhulumayo kukhuluma lenhlanganiso ezizimeleyo ezisho ukuthi abantu baye baphezulu ngale bethatha amatshali igugu afanele anothise abantu beZimbabwe bazinothise bona besidla bodwa
abasekela ibandla leZANU-PF ikakhulu bathi ukubotshwa kukaRushwaya kuveza sobala ukuzimisela kukahulumende kudaba lokulwisana le nkohlakalo ungathini ngalokho
hayi lokho kakuvezi lutho kuyinto encane kakhulu ngokuba kalamandla epolitiki abantu okumele kuvezwe kibo yilabo abalamandla epolitiki abayibabona kakhulu kudala kusenziwa inkohlakalo phakathi kwelizwe iyekelwa ngakho kuhle ukuthi aboshwe umuntu wenza ukugebengu obunjengobakhe kodwa kusebuncane kakhulu nxa kuboshwe umuntu yedwa phakathi kwabantu abangama-1000 abebela abantu abayizinkulungwane abadla lapho bangafanelanga badle khona singeke size sitshaye izandla sikhwele phezu kwezindlu sithokoze sililizele sitshaye amakhwelo hhayi kakusebenzi kanjalo kakubotshwa abantu ilizwe liyaphela bayabonakala bayazakala abantu abayizigebengu ezinkulu ababuleli ilizwe okulobufakazi yebo ungomunye oyisigebengu obotshiweyo kodwa isibo bufakazi bokuthi uhulumente uzinikele kazinikele ngokwenza okukhulu kulalokho akwenzileyo lokho kuncane kakhulu
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lestudio 7 ekobulawayo kulabantu abahlanu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni izolo abathathu bakobulawayo ugatsha lwezempilakahle luthi omunye wababhubhileyo ngowemanikaland loyedwa owemaswingo asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 selokhu kwaqhamuka leli gcikwane elizweni sebezinkulungwane ezimbili lamachumi amane lambili 242
Yebo 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 mthokazo omuhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esilethulela maviki wonke ngolosibili namhla siqhubekela phambili sixoxa labatsha ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kulesi sikhathi abantu abedlula izinkulungwane eziyishiyagalombili namakhulu amabili namachumi ayisikhombisa 8276 sebebanjwe ngalumkhuhlane elizweni sixoxa njalo labatsha ngodaba lokhetho lokudinga umongameli omutsha kwelemelika olwenziwa ngeviki ezayo mhlaka 3 November. Zulukandaba lingakhuthwa luhlelo lwabatsha lilami uMike Hobe ngo-8 Ntambama.
Ibandla le-MDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa mgcini isihlalo wesigaba sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kosakhulayo uTawanda Mujeyiwa. Ngeviki edluleyo ibandla le-MDC Alliance belilomhlangano wedale le-National Council kade kukhangelelwe ukwethulwa isinqumo ngodaba lolu kodwa isikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Switha Ntshirotsa utshele iStudio 7 ukuthi kwakhethwa iqula elivela eHarare elizayo kobulawayo ukuyaxazulula lolu daba.
I-National Council ifake isinqumo esokuthi kube labantu abathathu abahloniphekayo abantu abalezikhundla enhlanganisweni izikhundla eziphezulu ukuthi babuye kobulawayo bezocubungula indaba kaNkosazana Luba Masocha sikhayela ukuthi abantu laba bengabuya kwesinye isikhathi ngomvulo ozayo njengoba okwamanje bengenelisi ukuthi bebekhona kobulawayo isikhayela ukuthi laba bantu bazathatha ubufakazi obungabe kuthola unkosazana masotsha elecala kumbe kube lobufakazi obuzathola njalo unkosazana masotsha ehlambulukile engumuntu omsulwa
yena nxa ezivikela unkosazana masotsha uthi kuyini okwenzakalayo
hayi kwakathesi ukuthi umasotsha uthini thina sikezwa kobulawayo njalo asiselalo ilungelo elokuthi sikucubungile okwamanje ngoba amandla ase nikwe i-National Council ngoba phela umamasotsha umuntu ku-National Council okwakathesi ibulawayo laye imelele ukuthi izwe ukuthi indaba izahamba kanjani
umnumzana Sweden Chirowoto ayisikhulumeli sebandla le-MTC Alliance kobulawayo ubekhuluma ekhona le kobulawayo Ibandla leZanu PF belilomcimbi wokukhuthaza amazwe angentshonalanga ukuthi ayekethise izijeziso zenotho ngesikhathi amazwe la lawo ebhekane lendubo zawo. Elemelika liphakathi kokulungiselela ukhetho kumalanga amalutshwana kuthi izwekazi le-Europe liphakathi kokulwisana logubhano lwe-coronavirus olukhanya soluvuke ubhova. Kodwa esinye isiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma utshele Studio 7 ukuthi umkhankaso wabo uphumelele sibili.
Yinto esingeke sathi siyayifaka i-measurement kodwa yinto yokuthi khona amazwi ethu kazwakale. Ngiyathaba ngoba amazwi ethu asekhitshwa la ngalabo abangasibo balapha eZimbabwe sibonile amazwe amaningi especially awe SADC sibonile omongameli bamazwe athize bonke bekhuluma mayelana ngodaba lwama-sanctions kule Zimbabwe even lamanye amazwe bonke besithi hayi phansi lawo alimaza so khonoko kutshengisela ukubana ukukhala kwethu sokuzwakala nangu sokuzwakele ku-SADC sokuzwakele ku-African Union sokuzwakele ku-UN ngonangwayo sibili sokuzwakele so kusho ukuthi kuna ngibona ngathi ilanga leli lilanga elibe nempumela enhle kakhulu ngoba ukukhala kwethu sokuzwakala phose amazwe wonke so yinto ke ezasincedezeleyana ukubana laba abafaka ama-sanctions America nabo-EU babondaji abantu abaningi sebekhala ngokuthi kona akususwe lezijeziso kuyena kithi eZimbabwe khona la lisekwanisa ukukhula
labo abathi uhulumende kumele aguqule indlela abusa ngayo ukuze izijeziso lezi ama-sanctions asuswe uthini wena ngawo
udaba lama-sanctions abantu kumele balunanzelele ukubana asodaba lokuthi mhlawumbe uhulumende ubusa njani ubuyenze njani lutaba nje lomhlaba kakhulu kakhulu kathesi njengoba sikhuluma kanje akhona amazwe amaningi sibili abayenza phuze sithi okulobayo okudlula lokho thina singabe ukuthi singabe sikwenza zikhona indawo lapho kubulawana khona mgceke zikhona indawo lapho kuhlukuluzana khona mgceke kodwa zonke indawo lezi azikho kuma-sanction so yinto kumele umuntu wonke nxa ayikhangele akukhangele koroka kumuti ngalo kutakuya ngama-sanction okuthi hhayi kulokubulawana kumbe kulokuhlukuluzana nobulani kulamazwe amaningi kakhulu aphambi kwethu okumele ukuthi ngabe nxa kungabe kuyisilinganiso sokufaka ama-sanction ngabe bakuma-sanction thina udaba lethu yidaba lomhlaba umhlabathi lowo yiwo osidalele konke lokho and noma singaze sitshintshe uhulumende sifake ubani kusaza senzeni as long as siloko siba ngumhlabathi sithi ngowethu ama-sanction lawo abasoze bawakhiphe
lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZanu PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le i-Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo I Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa adubule abulala uChekeja ongomunye wabazakala ngokuthi ngamashurugwi esigodini ngolwesihlanu kwabotshwa abanye ababili. Iphephandaba lobulembu be-intanethi elezinglife.com lithi isiphathamandla sogatsha lokulondolozwa kwenyamazana zendle olwezimparks sisindile engozini yokuwa kwendizamtshina ngeviki edluleyo satholakala izolo. Lundoda ongavezwanga igama usinde kulingozi wahlala eguswini okwamalanga amane engenakudla kumbe amanzi. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Linjani basakazi abahle bakastudio 7? Sizama ukuthi sikhulume ngazo nezi ezombangazo ukuthi umlanga kufuna ukuthi iqoqa abantu lapha kobulawayo ukuthi yebe kugala yakhe. Kanti okwenza ukuthi asidelele kangaka kabuhlungu kangaka ukuthi yena nguye wasibulalayo nge-ground ufuna ukuzosisebenzisa ngapha. Bathebelele nje ukuthi sikhulume ukuthi kukhitshwa amasanction. Amasanction kawengezwe eZimbabwe, kawengezwe ngoba umthetho wawo awukabi khona. Abantu kathisi bayatshaywa, babhaxabulwa, abanye abantu bayabulawa, kodwa bona bafuna ukusebenzisa abantu beZimbabwe ukuthi bematsha. Aba abantu bale ngqondo, abantu beZimbabwe vele la kugala yena leyo uthi ayenzela kobulawayo bengalugxobi. Bekele into zezane. Bekele umnankagwa kalungise ama-sanctions abamfakela wona ngokuhlupha abanye abantu. Nxa thina sizamncedisa ukuthi ekhiphe ama-sanctions lawo ngezindlela sithi yena ubusa kahle, kabusi kahle. Ama-sanctions abayengeze terms. Amene ukuthi kangaki sihle sife ngoba vele uyasibulala phambili ngamasanshini eZimbabwe. Asikudingi lokhu ya uphatha kwaba bantu, abantu uyababopha bethu bayakhuluma niyababopha. Akufunayo ukuthi balandele wena ubetshaya abantu lapho ethi kule corona. Manje kathi sefuna ukuthi abantu baye kugala yake akasekho umpho, ufuna ukuya bafake icorona. Sekukayisa ukwenza umdlalo kathesi yena ngoba sefuna ukuthi abantu batshotshelwe amasashini. Abantu kabahlale phansi, sidiniwe ngezani. Izani ungayiphumi iphume injalo keyifaka amasanshini, amasanshini ngaye phambili.
Injani basakazi bakastudio 7? Into ebuhlungu ngani ukuthi ama audio ethu kale wabali liyabe livula wona lawa abantu esihlala sibeza bephindaphinda into eyi-1 kutshintshe akhuluma okunye, but thina batsha siyabe siqalisa kale sivuli. Cela lathi ke sivulwa uthi ama audio esizwiwe lathi izikhalazo zethu okusenhlizweni zethu ngizokuthokwela. Lo okhulumayo ngumoyo e-Country Park. Into engifuna ukuyibeka nje obala ukuthi abantu bakomthakazi bangazithembisa ukuthi uMakhuphe iphatha ayikhokhelayo iphatha yakomthakazi. Lingamhlanganisi lamaphatha akomthakazi ngoba udibo olumlandela ngemuva kwakhe lonke ngolwempumalanga vele yena usebenza lamaphathi empumalanga. So osebenza kufana lokuthi uthi uKhamoyo uphathi yemthakazi ungangapha komthakazi, of course ungangapha, but kamelanga thina umele abeZimbabwe. So thina amaphathethi siyawazi izaphu umthakazi lamanye ona la vele ngapha komthakazi lawa ngale ngesozwile hhayi asihlangani lawo. UMakhuphe hayi uboni ngephathi yakhe ilo T phambili okathangirayo libizo lempumalanga phela ayisiyo phathi yakhe. Ngizama ukuvula abantu bakithi amehlo abatshelwa ukuthi uMakhuphe amanye amaphathis akomthakazi ngaso nxa efuna ukuba ngokomthakazi aphume kuleyani iphatha abuye ngapha kwawethwa komthakazi angabe lokhu echichi Harare ningwangapha komthakazi. Uyamuzwa isikhathi esiningi ekhuluma ukuthi sise Harare labo Kalipan Pugen sise Harare. Waye bengakhulumi bekobulawayo batshengisa ukuthi bona bangabakomthakazi belwela abantu bakomthakazi. Thina siyawazi amaphathi ethu, uMakhuphe asiye wethu ngowakhonayo. Injani basakazi bakastudio 7? Laloba ningasivuli thina ezethu inkulumo kodwa sabe sifaka kuphela. Sizazele sivule nxa ningayekela ukuthi sivula lakho akulanja. Kodwa into engifuna ukuyitsho lapha yikuthi ngifuna ukukhomenta kakhulu entweni leyo ngizikhulunye izweleyo ukuthi i-studio 7 lamanye amaphepha yikho kudala ukuthi lizwe leli liyehluleke libe lama-sanctions kuphela. Njengoba umongameli uhlale e-churchini uyindlovu loba izinja zikhonkothayini uqhubeka ehamba waye engathi njengoba loba zikhonkotha aqhubeke senza umbuso wakho siba number 1 kodwa enikhubeka ngokukhala ngokuthi okugijimisana lezinje efuna ukulumana lezinje uyindlovu enjani ebuchibilikela izinje uthona ukugijimisana lezinje iyakudlanini umzimba ungakho khathesi abantu balambile uyabubhizi uthona usenza into zokudlala gijimisana qhubeka uhambe ulungise umkhondomo ubonakala ulungise umkhondomo uthende ukuhlelana nabantu ngoba la izinto ebdc iyasola abantu iyakhuluma kubi ngabantu iyakhuluma kubi ngabanye abantu akula mntu yayisola
sakubonani kwistudio 7 mina igama lami uAdolf Shaba ngimangaliswa ugovernment yezanu PF uzenza wona ngcwele ingcwele angathi bona bayenza zonke izinto ngendlela bathi kulama marsha genetic functions ama-functions abazibizela wona yonke into yabo bayenza ngani angikaze ngibone igovernment efana naleya ngani igovernment ebuya esihogweni bacabanga ukuthi bona bangcono kunabanye abantu khona kuyizo izigebenga zokugcina bake beyekele abantu bezimbabwe bezame ukulungisisa ilizwe liye phambili ngiyamangala labo thokozani khophe bathi ngangabanye bakhona abazoba yingxenye yematshe naleyo kodwa ya noma bekasebe beyingxenye yabo bavele abanabo abantu ababalandelayo abanayo i-support base akuyafika u-2023 sizobabonisa ukuthi kathi vele singobani thina yithi esivotayo so umnangakho ule vote eyodwa nabanye bakhe bona labo
salibonani bawukelela balandeli Studio 7 nginegama ngu-game over bengingathandi ukudlulisa lwamazwi mina ngokubona kwami ngiyabona ukuthi lama-sanction la esiwafakelwe ngamazwi la asentshonalanga aseqalile-ke manje ukusebenza labo ofanele esebenze khona ubezwa sebekhala kanje so asesebenza abayekele kanje labantu bezanu laba badlala ngabantu too much aba-ede futhi more amanye ama-sanctions phezu kwala aseqalile ukubashaya ku-right kunje thina vele kudala sashaya manje asikho ilizwe ngakithi is-out indaba into eyenziwa izanu izanu ayiqalike ilungisa izigwenxo zayo yiyekele ukuhlukumeza abantu iyekele ukubandlulula especially thina abantu basesindebeleni sabandlulula so izanu pf ayizame ukuthi ikilungisa izigwenxo zayo ithi masizilungisile la mavoti ma kuthe kwavota kungabi nokurobhana phakathi ngoba yona isebenzisa ukuhlakanipha tshontshe amavoti yenzayo so ama-functions la right angathi ngayangezelela amanye phezu kwamanye aseqalile ukusebenza kibo ke abantu bezanu ngibazoza sebeqalile sebekhala kuku-right
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elizithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika owakhethwa ukuba ngumahluli wedale le-Supreme Court unkosikazi Amy Coney Barrett ukhethwe ngokusemthethweni lamhlanje ukuba ngumahluli we-Supreme Court kukhetho olwenziwe e-Senate amalunga awabandla le-Republic Party abangamachumi amahlanu lambili bonke bavotele ukuthi aphiwe lesi sikhundla kuthi bonke abebandla lama-Democrats abangamachumi amane last year ngalombili bavotela ukuthi angaphiwa umongameli Donald Trump usematasatasa ngamadolobho achiyeneyo edinga usekelo kukhetho oluzayo lanxa ancintisana laye umnumzana Joe Biden izolo ubeziphumulele engakhankasi uTrump useqinise umkhankaso wakhe esigabeni sePennsylvania esithiwa akula odinga ukukhethwa ukuba ngumongameli welizwe leMelika onqotshwa kulesi sigaba ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu
yebo Mr. Gande labalaleli xa sikhuluma ngozokhetho olweMelika kathesi sikhangele lephakathi kaTrump noBiden lokuthi amanamba aphumayo kathesi akhanya esithi uBiden uyawina bese sikhumbula futhi ukuthi ngomnyaka lowana uTrump encintisana loHillary amanamba ayetshengisa ukuthi uHillary uyawina kodwa uTrump wagcine sewini singakhohlwa ukuthi kwathi sokuseduzane kokhetho kwaba inkinga yokuthi uComey owayengumkhokheli we-FBI ngalesani isikhathi waphuma esithi yena sokuzamiselwa ukucungululwa kwendaba yama-email kaHillary Mwana ngani indaba yokuthi uHillary angaphumeleli yaba khona ngaleso sikhathi ukhomi eselethe incwadi leyana yokuthi sebeyacubungula futhi indaba kaHillary yena wayeqale wathi sebeyivalile. Yikho lapho kwaba lenkinga khona isiphangiphangi sokutshintsha izinto sagcina sesimangele uTrump esewinile. And uTrump uyakwazi khonokho ngenxa yokuthi singalandzeleli ukuthi isikhathi sonke lesilabantu bakhe bebelokhu sithi banelele i-October surprise. I-October surprise yabo kathi i-surprise yokuthi bazakhupha inkinga-nkinga zika-Biden lo mntanakhe. Kodwa ukhanya ngani inkinga-nkinga zika-Biden lo mntanakhe yazibambi. Kaziningi, azimu-affectanga u-Biden kangako njengendlela incwadi ukumemezela kuka-FBI sithi yona izacubungula futhi izinto zika-Hillary.
Yena uTrump elokhu eqhubeka eqinisa elokuthi i-coronavirus kayisomkhuhlane omele abantu bawesabe. Okukhanya kuyikho osokumenza angaphumeleli kukhetho. Ubona ungani yibo bonke yini abamsekelayo abavumelana le ndlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Eloku ehamba emaralini ebuthanisa abantu njalo engagqoki imask kuyela social distancing. Singakhohlwa ukuthi lakhona apha eMelika kuyafana nalekhaya ukuthi i-politics ekhaya eZimbabwe sathithi tribal. Eyalapha i-politics ikhangwa yikuthi kulamakhiwa abangeke bamsola uTrump ngoba vele ukubuswa ngomunye umuntu onjengoBiden ofuna ukuhlanganisa imihlobo yonke kabakuthandi. So bona labana abantu abakholwa ukuthi uTrump wenza into elungileyo abayilabana abacabangela ukuthi umuntu omnyama kumbe eminye imihlobo kayila right yokuba se-America. So yibo abantu abaningi kakhulu abamlandelayo. Singakhohlwa ukuthi futhi kulabantu bemakhaya khona lapha e-America lalela kuphela ama-radio, ama-TV abambela kachana. Abaningi balalela ama-radio eskris, ama-radio anjengama-radio abo-Rush Limbo, labo banibani abanye laba ba-broadcaster. So izinto abazizwayo kuphela, bezwa izinto ezikhulunywayo, zikhulunywa njenge-news ze-Fox News, ukuthi uTrump is doing very well, uTrump has done this, uTrump has done that, kungela nto ayenzileyo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe, esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSiyado. Ngothi sikhangele ebesilazo umkhokheli wenhlanganiso yabemba amatshe aligugu unkosazana Henrietta Rushwaya ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba lamhlanje esetheswa icala lokuzama ukuphuma elizweni ngudlu legolide elibhekise kwele Dubai. Ibandla leMDC Alliance lokhu lingakaphumi lesinqumo esiphathelane lecala eletheswa umgcinisalo wesigaba sakobulawayo unkosazana Tendai Masocha elokuthi waba lesandla ekuthunjweni kusakhulayo uTawanda Mutseyiwa. Silugcika ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje elivalelisayo nguChrist Gande. abanganelisanga ukuzwa indaba zethu. Yilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.